uyazi ukuthi iCongress yezana in terms of uncedo ebantwini abakhala ngalwabantu suku zonke ivele kayingeni ndawo. Angiyiboni endaweni yokuthi kube neCongress, mina ngibona ngathi kuba ngabe kuba lomhlangano wama-political parties lama-interested groups kucatshwa ngokuthi ilizwe lingabuswa njani. Kuyekele leyani old era leyani yakuqala. Kukhanyisa ukuthi kulungiswa into yelizwe. ICongress yezanu kayisiyo edliwa ngabantu, kayisikho ukuphilisa abantu, njalo kuvele kakubancedi lutho phezu kokudubeka phezu kwakho. Ayisiyo mina kimi vela yeso into eqakathekile. Iqakathekile ngoba kibe bona abantu bezanu, angikwazi iqakatheke ngabo kwakhona, ngoba nxa sibili bele ngqondo sibisibi beqinisile ukuthi lobathi mgabo ngibaye bacindezela ebaphusha ukuthi benze zonke lezi zinto ezimbi. Ngikholwa ngabe kuthiwa bayaphuma kulokho okuyi-old guard kwabo lokho okuzama ukwenza into ezingelancedo phakathi komhlaba.
Ye, siyabona njalo ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace Mugabe waxotshwa ke kubandla leli ababengekho kuCongress le. So ungathini ngakhonokho?
Akuvele konke lokho akutsho lutho. Kanti bona babevele behlalele ukuthi base babebusa, so bengasabusi babesilandayo. Kanti okulandwa kuCongress yezani kudinga indlela yokungena embusweni. So bona sebekhutshiwe uvele kabasekokikho, abaselani lakuyekela bazihambe. Laba bayakhona baqaphela ukuthi enxela bangathola izikhundla babuse. But mina engikutshoyo ukuthi incedani lizwe iCongress zezani kade sabakhonombele nge-2015 yancedani, kuyini yaphuma lakho njengoba ilizwe lifile phela. Aso nto singakhangela kiyo leya.
Yes, siyakuzwa njalo.
Into esiyifunayo, into esiyifunayo thina ukuthi kulungiswe indaba yelizwe. Alubana kuthulu babo beqinisile ukuthi umbuso busifa ngale, kungathi ukuthi bona bevele sebelahlisa umzila wabo wokubusa ngenxa ukuthi bekhayakala ngathi ubabo besefuna umama ngapho ukuthi angene. Kungayisikho khonokho kodwa bevele bedinga ukuthi bangenise indlela zabo zokubusa. So kulani lathi kuthi ukuthi kuyabe kuvele kufana lento yona leyenzakalayo, ngoba lakhathi save nothing to show for it. Ngabe kuthiwa sebeqalisile nje ukuthi bakhulume ngokuthi kuzakwenziwa lokhu lalokhu, ama-reforms avele khona, ama-electoral reforms, lama-political reforms, nama-policies aqondiswe ngandlela enjani njani, le-electoral system le ilungiswe kube voters wallet ini, bakhulume ngento ezinjengazona lezo, bahlanganise abantu phezu kwesihluko kade bephethwe ngaso, kulokuthi babuye babuyele endleleni enjinini yokukhanda isihluko.
Yes.
Hayi.
Mhm.
Siyasebenzelana vela kusincedi lutho ngisho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Kodwa ke siyabona njalo ukuthi bafuna ukuthi uMongameli Mnangagwa ancintise ukukhetho lukaMongameli ngomnyaka ozayo. Uthini ngakhonoko?
Ukuthi
ukuthi ancintise
isifiso sabo bona abantu bezanu yekela benze isifiso sabo. Kodwa mina ngikutsho ukuthi into evele ibunjwa khona la angiyiboni incedi lizwe mina. Ukuza ngena bani ongathethwa ngabantu? Lapha kumele ukuthi ngabe kuthiwa yena lobaba wathi ekhuluma i-Madam Speaker wakhuluma into eziqedakalayo ezikholisa abantu ukuthi lo muntu utshintshe indlela. Asibonanga lutho lakhathi sasibona lutho.
Kulabanye abathi vele kakhetheki, abanye batsho njalo ukuthi kakhetheki lo baba.
Ekhetheka embusweni phambili kwi-election.
Ye, ye, abantu batsho njalo.
Angiboni sibili nxa abantu bele ngqondo. Angiboni ngoba kukhona izihluko ezikhona lokho ezithuthe emaphepheni ayezenza ezinye sasingazazi. Pho nxa abantu beveza izinto ezimbi kangako, abangabuye babuyele yibo labana ababethokozile besestreetini besitsho amasosha athethe ilizwe namhla sokungcono, bangabuyela baye kuthi ngumuntu oright besizwa konke lokho asazi ingxenye.